Abaningi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni asebencedwa ukwenza imisebenzi etshiyeneyo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku olwe artificial intelligence. Umbalisi waseLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uzama ukuchasisa kabanzi ngeartificial intelligence.
I-artificial intelligence ikwenza imitshina kumbe imitshina elamakhompyutha ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kwese kukhanya ngani imitshina leyo ilengqondo, iyacabanga njengabantu, igcine zisenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ngaleyi ndlela sokuvamile ikakhulu emazweni athuthukileyo njalo kunceda endabeni zempilakahle, ukuvimba ubusela, ukulondoloza amazwe kwezomnotho kanye lakwezomumo womkhathi. Ngalokhu uyayithakazelela i-artificial intelligence osakhulayo wakoBulawayo uZeluleko Zetmoyo.
Ngingathi okokuqala iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo ubuntu bakhe lokuthi yena ungumuntu onjani. Nxa wena ungusomabhizinisi kuyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokhu okuthengisayo, sikhangele njalo kulezi-ke ezempilakahle. Iyancedisa ukuthi umuntu omusha engathola ukutshetshiswa, engathola ukuncediswa.
Kodwa kulabanye abanjengonolwazi Ncube wakoBulawayo njalo abathi isidala umonakalo leyi AI.
Ngezikhathini zanamuhla umntwana engaphiwa umsebenzi ufika athathe nje omakhalekhukhwini abhala kubhalayo asende. Akazihluphi ukuthi abale azwisise. Hayi, abantu sebethembele kakhulu artificial intelligence. Abantu abaningi bazibona besemaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba nezinto lezi ezibunjwayo ama-robots.
Omunye njalo untanga osebenza lenhlanganiso e-Women's Institute for Leadership Development, uLydia Banda, uthi yebo izinto sezitshintsha emazweni wonke omhlaba, kodwa leyi artificial intelligence kumele ike ime ukubuya kweleZimbabwe.
EZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now. Sengikhuluma ngento esinjenge-technology infrastructure development, maybe in the next 10-15 years, that is after sesikwaze ukufaka kahle ama-priorities ethu.
Okunye njalo yikuthi abasakhulayo abasemaphandleni abavele besilela ezintweni eziningi sebetshiywa emuva ngoba ezigabeni abavela kuzo akula zinto ezifana lamagetsi, i-internet lokunye okufunakalayo ukuze benelise ukusebenzisa leyi artificial intelligence. Kusenjalo umphathintambo obona ngezemitshina yakulezi nsuku unkosikazi Thathenda Mavetera uthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho olokwenza nge-artificial intelligence leyi.
So it's a matter of us making sure that we've got the right policies put in place.
Njengohulumende sibona engathi ukusetshenziswa kwemitshina ngaleyi ndlela kuhle njalo siyakusekela. Osokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise leyi AI ngendlela eqondileyo. Lokho yikho esesikwenza.
UDokotela Mbulisi Ndlovu waseLupane State University uphenduke njalo esithi kumele abasakhulayo bengaphambaniswa impilo zabo yilokhu kuthuthuka ekusetshenzisweni kwemitshina yakulezi nsuku.
Zivele zikhona izigangi ebantwini kakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kulokuthi basebenzise imitshina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ubuvila. Abanye njalo sebesebenzisa ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cyber crime. Siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-photoshop uzothiwa kubonakala ifoto yomuntu emilozibani ngaphi kanti akula foto enjalo, ifoto leyo ibunjiwe yabunjwa ngecomputer kuhenganyani ngabantu ade bemendawonye besenza khona okokade bengamelanga bakwenze.
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence, ezinye ingcwethi ezisebenza labatsha zithi akula ngenye indlela ontanga bangabalekela lokhu kuthuthuka, ngakho kumele bakwamukele kodwa besebenzise i-artificial intelligence ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.